Amachono Zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 kumpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Mnangagwa usola odokotela abakhalala umsebenzi kanye lalabo abangasebenzisi umhlabathi abawuphiwayo nguhulumende ukuthi balime.
Kati yena umuntu wayethatha iplazi leli thatha umhlabathi loyokhupha ibhunu kumbe ukhupha umuntu lezisebenzi ezaziphakathi kweplazi leli zaxutshwa sesiyahlala nje kuphela yekele ukuyithola izwanelana injongo yokuthi khona yena ihlale khona laphana kulelo plazi.
Lanxa izitolo eziningi sezehlisile intengo yempuphu, abanini bazo babikwa befuna abantu babhadale ngemali uqobo lwayo lanxa isilela.
Namhlanje ngegabhotabhota edolobheni lapha ngoba uhulumende wayethe yehle bayehlisile abanye yebo ye, kodwa usupho olunye oselukhona ikuthi kabasavumi kulalaba abayehlisileyo ukuthi bauthenge kumbe ngiswayibi nje ngalokho esithingi ekokheshi. So usupho osilalo ikuthi ikheshi yona ngakwayo iyahlupha.
Zonke lezi ndaba lezinye kanye lempumela yomdlalo wenguqu lizazizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usole odokotela abakhalala umsebenzi esithi sebephiwe inhlelo ezintathu baziyala ezokuthi bekhwezele iholo ngenxa yokuthi kulabanye abantu ababanika leli holo. Usole njalo labo dokotela esithi uhulumende usebenza gadalala ukuthi abakhele izindlu ukwenzela ukuthi bahlale kuso. Uphinde wabonga umanyano weSADC ngokuxhasa eleZimbabwe esithi yilo lokuvuma ukuthi elikamhla ka 25 ku-October lilanga lokuthi abazwe alincedisana leZimbabwe ukuthi balwisane lezijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Uphinde wakhuthaza labo abaphiwa umhlabathi ngohlelo lolwen reform program ukuthi bawusebenzise ngoba kulophenyo oluqhutshwayo elo audit njalo lungaveza ukuthi umuntu kasebenzise lomhlabathi uzawuthathelwa. Abanye njalo ababikwa bezawuthathelwa yilabo abahlala kwamanye amazwe bengawusebenzisi. Umongameli Mnangagwa ubeqhuba lo umsebenzi labancedisa ekulweni kwempi yenkululeko ama-war collaborators eHarare. I-Studio 7 ke ike ikhulume lesiphathamandla seZimbabwe Hospitals Doctors Association umnumzana Aaron Masara yena othe uhulumende konke lokho ayebanika khona kulokho kungeneli indingeko zabo. Ukuze sihlaziye amazwi kamongameli Mnangagwa sixoxele lo mnumzana Max Mkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo owalwa ekuviyo lezipha.
Umele ube ngama-collaborators wonke umuntu aparticipetayo empini abancedisa kakhulu empini kungakhangelwa ibandla elezana. Abanye baparticipate phela bengaphansi kwezapho under zipra, abanye labo ngale kuzani la ngale. So ke akumelanga vele bekeqale nje ukulinganisa ukuthi bekhangele abantu bebandla elezana, kumele kugoqele wonke nje umuntu. Phakathi kwabo khona laphana bakhona abatrainer lapha ekhaya balwa into bekhona apha ekhaya bayithola impopho khona apha ekhaya, abanye batrainer lapha basebedlulela phambili batrainer beqedisela eZambia. Balwa laba bantu laba ukwedlula ama-war veterans la kuthiwa ama-war veterans abaseLibya, abanye basuke khona ngale Mozambique, abanye basuke e-Egypt babuya beqonda straight kuma-assembly point ku-Zipra side, basuka i-last group e-Angola layidonsanga ngithi umbhobho wodwa i-trigger babuya straight baya kuma-assembly point, abanye basuke e-Libya baya straight kuma-assembly point elokhuzeni ku-national army besiya-integrator. So you find that ukuthi khona ama-collaborators lawa balwa impi ngono kulabanye ababe yetrena ngaphandle. Njalo sikunakenele khona ukuthi abantu laba babethunywa endaweni ezithiyeneyo bedobha information behambisa kubalweli benkululeko. So khona lokhiyana kodwa i-risk enjiyana umuntu engaphathanga sona isikhathi.
Umongameli mnanga kwawuthe labo abangasebenzisiyo umhlabathi abawuphiwayo uzaphiwa abanye, ubona ingani ngumqondo omuhle yini lo?
Lo ngumqondo omuhle sibili. Kati yena umuntu wayethatha iplazi leli thatha umhlabathi loyo khupha ibhunu kumbe khupha umuntu lezisebenzi ezaziphakathi kweplazi lelo zaxutshwa sesiyahlala nje kuphela yekele ukuyithelayizalelana. So injongo yokuthi khona yena ihlale khona laphana kulelo plazi kuyini kumbe umhlabathini wona lo, laye umngameli uyaphuza ukudetector engajoni eniki iwoningi lokhu. Sokufanana nje lo muntu lwana nje othatha umntwana nomuntu ehlale la 25 years umnika ekungela mntwana. Abanikazi bomntwana sebesithi sithatha umntwana wethu sesithe naye icela nje ukuthi linike insuku ezimbili kumbe usuku olulodwa kuyake kusitshoni khonokho. So akathathe umhlabathi ngokuthula enikwa abantu abacapable abangasebenzisa umhlabathi wona lowo. Indlala lipheli nxenye yiba benza kungabi leli lezilimo eziqondileyo bona labo nxa bashotisa samuntu yikho kule ndlala. Ngathathi whether baseBritain kumbe bangaphandle kwamazwe, isizathu sokuthatha umhlabathi wawungowani exotha ezexotha izisebenzi eyabantu abamnyama baxotshwa emapulazini lapha abanye sakwazi ukuthi bafa. Akho singafihlwa lokhu, abanye babulawa, abanye babethiselwa khona lapho and so forth. Kwakulo dlame esibilo olungayenziwe. Kodwa sehlezi ke khonapho umuntu lowo seqeda othindi ngale bathiya sezihlalela. Kambe shuwa singakubukela lathi khona lokhu sikuqakezela izandla. Umngameli welizwe kathathe masinyane umhlabathi wona lowo ngokuthula nje.
Kulo hlelo lwe-audit oluqhutshwayo yilo oluzaveza sobala ukuthi kuhamba njani lapha. Ubona ingani luzayenziwa ngemfanelo yini lolu hlelo?
I-audit kade yahlala lokhu ithathwa umgabe wayithatha i-audit le awucaci. I-audit ngayithathwe sibili kodwa ke aba-auditayo laba ngobani? Now i-audit yona leyo iqonda ukuya-audit ukuthi uzani usebenzise njalo umhlabathi ingaqondi umhlobo yabanye abantu. Sifuna ukuthi khona enziwe kuhle phume impumelo yangikhona ngobuqotho langokuqondileyo ngobunono obukhulu. There is no problem. But ungabelokho kuye siya phambili khonokho kuyinto kwenketha abajabi lokhu ngoba siyakwazi ukuthi kulabanye ngapha emathebeleland abahlezi emhlabathini khona la abahlutshwa bahlezi emhlabathini abanye basenyamendlini khonapha emguza la siyakwazi.
Lo ngumnumzana Max Nkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo owalwa kuviolezi pram besixoxa laye ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Iningi lezitolo libikwa selehlisile intengo yempuphu kulandela isinqumo sikahulumende sokuthi isaka lesilinganiso se-10 kg sithengwe nge-$50 kule $100 ebisibizwa ngabaningi. Kodwa umnumzana Melusi Moyo olwela amalungelo ezakhamizi njalo engusomabhizimusi uthi abanye abanini bezitolo bayinqabela abantu ukuthi bebhadale nge-eco cash ngoba befuna imali uqobo lwayo lanxa isilela.
Isimo sibi ngikhuluma kanje ngeviki elidlulileyo ngamalanga adlulileyo impuphu ibingasabambeki eyiyo yona ukuthi lanxa usuphe kungana kodwa kumele uyiphele namhlanje ngegabhotabhota edolobheni lapha ngokuhulumende wayethe yehle bayehlisile abanye yebo ye kodwa uhlupho olunye oselukhona yikuthi kabasavumi kulalaba abayehlisileyo ukuthi uthenge kumbe ngeswayivimbe ngalokhu esithii ecocash so uhlupho osilalo yikuthi icash yona ngokwayo iyahlupha so abantu abanye bayabe bele mali ezikhona emakhadini kumbe emafonini but emazinkilini amaningi kabasavumi ukuthi bathathe leyo swayivi engingakutsho nje ukuthi impahla zonke ezokusebenzisa ngathi ama-basic commodities zikhwele okumangalisayo ma ukhuluma ngamafutha okupheka ukhulume la ngesishebo akasisathengeki izakhamuzi zikhwele gadalala okumangalisayo
kuyini eselikwenzile njengenhlanganiso kathesi
kungumlando wethu njengenhlanganiso emele izakhamizi lamalungiselelo siyahlangana sikhulumisana sibonisana ukuthi kambe qhinga bani mhlawumbe lohulumende singama-approach-a kanjani ukuthi ama-basic commodities sakusaphileli ngoba ukuthi sigoqe izandla kungazake kuthi zikhona ezinye inhlanganiso ezibuyayo kithi zizofuna ukusiza izakhamizi lokuthi kunikeza abantu ukudla so bayasebenzisa ama-structures ethu ngoba thina sinhlanganiso ekhona emawadi ngikhuluma kanje nje kukhona abanye abanika usizo kumawadi ambalwa athize babuya basibona njengenhlanganiso ukuthi bafuna ukuncedisa izakhamizi ezisebayo siyamukela umnyango wethu ivulekile kulabo abangaba losizo bayabuya kithi ngoba thina yithi esisebenza lezakhamizi njalo siyazazi inhlupho ezikhona ngamawadi ngamawadi
siyananzelela njalo ukuthi izakhamizi zibhekane lokusilela kwamagetsi lamanzi
ngoba abanye sebezama ukuthi badinge igasi nayo kayithengeki ikhwele okumangalisayo abanye badinge lezo nkumbi zazo sezivula lekho yebo ye kwamagesi kunganani nanxa nje silahlekelwa ezindlini laba babe funa ukubona umabonakude lezi thebo zabo amanzi kwamanye amalokishi sebeqeda mhlawumbe amalanga ayisikhombisa kungela ngisho lo mithonzi yebo akhona amalokishi alizibholani amanye kahalazi lezi zibholani kuza memetheka eminye imikhuhlane kobulawayo ngoba uhlupho lwamanzi lukhanya ingani solubhahle okwedlulisileyo
lo-ke ngumnumzana Melusi Moyo olwela amalungelo ezakhamizi njalo engusomabhizimusi uhulumende yena uthi wenza imizamo yakhe yonke yokuthi intengo yempahla ingakhuphuki njalo abantu benelise njalo uthi uzananzelela ukuthi intengo yamafutha ezimoto awuhambisa yepetrol ayikhuphuki mahlayana
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela namba wafuke mbula
Ngiyalamukela kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungamile Nkomo Namhlanje sisenkabazwe ejombe lapho indlala ehlasele khona ngamandla njengakwezinye indawo ezichiyeneyo zelizwe. Sile sakhamuzi umnumzana Bernard Magugu. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo, salibonani.
Ye, unjani umumo ejombe?
Ejombe kunzima baba Nkomo, kunzima kakhulu. Indlala emaphandleni akumanga kuhle izulu umnyaka ophelileyo kalinanga kuhle isivuno sabaphansi kukanti ke lokuthi abantu bayeshuza bathenge lokhu lalokhuyana kunzima le mali zakhona kazibambeli
kula ncedo elilutholayo yini kuhulumende kumbe kunhlanganiso ezizimeleyo
lukhona uncedo kodwa angithi akuncedwa wonke umuntu bakhona ababhalwayo ukuthi ozibani labozibani yibo abazangena kuhlelo olunje kodwa kuhulumende lalo uhlelo lwangikhona lalo kuyabhalwa khonapha kumasabhuku ukuthi uzibani lozibani yibo abafanele ukuthi bancede kukanti indlala vele ithaya wonke umuntu
abalutholayo lolu ncedo kuyini abakuphiwayo kahle kahle
uzathola ukuthi zikhona ezinye inhlanganiso ezibanika amafutha mhlawumbe le ndumba abanye babhala nje kuthiwa bazathola-ke bazahola umumbu bazahola e-DNB but hhayi kwesethu isigaba bekungakenzakali khona lokho kwabhalwa kuphela amabizo into zokuphiwa azifani lokuthi wena uyazicuphela kwesakho isikhwama
inhlanganiso ezipha uncedo ngaphandle kukahulumende zona kazikabona zingabonakali yini?
Ziyabonakala zizulazula befika nje bekhulume namasabhuku kuhlanganiswa abantu batshela ukuthi kuzaba nje kube nje kodwa hayi akukalumathi kakhulu zintuthwane nje kade zigijigijima lapha lalaphana ezifanana labo plan international.
Owakho umndeni umi njani?
Lo wami umndeni lapha kayisabe kwezile engxenye uzayibeka nje ekuseni siyephinde sipheke ntambama ngoba emina kungeke kwaneliseke konke lokho.
Izulu lona seliqalisile yini ukuna?
Kuke kwaba nemikhizo lapha nalaphana kuthi ungathi uyahlaba emasimini komile.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi kungaba lenye njalo indlala embi ngomnyaka ozayo. Kungenzeka njalo ubona isimo sisiba njani elizweni?
Abantu bazaba sebunzimeni obukhulu, izidumbu zizaphuma ezigabeni ezendlala. Uzathola ukuthi sizagcina sesengamazwe wona lana abo-Sudani labo-Somalia lapho indlala eyake yabhuqa khona. Okubuhlungu kuphela ayisikho ukuthi lizulu kuphela, kodwa ungahamba lingaze line izulu. Ungangena ezitolo uzathola ukuthi imhlanyelo kayibandeki kayithengeki. Sikhuluma nje i-10 kg iyangena ku-478 kusiya ku-$600 kusiya ngokuthi i-breed iphi.
Kuphosele ukugcina amagugu mhlawumbe kunhlanganiso ezizimeleyo lo hulumende nxa belalele.
Thina besicela ukuthi inhlanganiso lezi kanye lo hulumende nxa besiza ezabelweni bengakhethi muntu, singabantwana sonke esifana nayo sidinga usizo, indlala ibhuqile, kabaphangise njalo babe nezinye inhlelo ayikhona ezokunikeza abantu kuphela kodwa ezizenza ukuthi abantu bakwanise ukuzinakekela.
Hayi isiyabonga magugu bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi ngiyabonga kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni njalo besisejombe sixoxa lesakhamuzi umnumzana Bernard Magugu ngodaba lwendlala. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo yimi uNtungami Linkomo.
Siyabonga Ntungamili. Ngesilichiye okwesikhatshana ezandleni zika Chris Gande we Studio 7.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lolwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni umnumzana Mbuso Fuzwayo. Sixoxa laye ngodaba lwabo chekecha okuthiwa sebesidla ubhedu ezigabeni zelizwe ezithiyeneyo ikakhulu isigaba semathebheleleni. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga linjani balaleli.
Ye, ungasitshela ukuthi kuyini osukuzwile ngabo chekecha laba sizwa kuthiwa bathiwa ngamashurugwi?
Kudala ochekecha laba behluphile, ungakhumbula kumnyaka ophelileyo baye babulala abantu eGwanda enyathi, kumnyaka ophelileyo futhi bekwenzakala into efanayo indawana nje eziningi-ningi lapho kuthiwa khona kudubuke igolide. Yathiwa sebethutshile and bengafika bafika bahlukuluze abantu bendawo nalabo abaphandayo bona bakhanya ngani ne-organized group bangani banomuntu ongabi ebacontrola somewhere ngoba yezwa kuthiwa babuye ngama-truck. So ngabantu abaranwa umuntu somewhere olamandla.
Sizwa kuthiwa lezifuyo seziphelile lapho ababe behlasele khona, usuke wakuzwa yini lokho?
Ngikubalile kukhulunywa ngominister wemasinoti lenduna umtshana ukuthi bakhanya ngani sebeganga khona. Akusiyo nto engathi sethusa ngoba anti sebenguhulumende ngokwabo. Ungabona abantu okuthiwa babulala abantu bengenziwa lutho, kuyini okungabamisa ukuthi ma sebefisa lokudla inya omnyama yesakhamizi ngoba sebe ngabantu abadufikele ezo zakhamizi. So akusho into emangalisayo ukuthi kangenza loba yini ukuthi enzi bazahlukumeza omama bazathatha izifuyo zabantu bazenza nje konke abakufunayo ngoba ngabantu abanqobileyo.
Kahle kahle indaba bethiwa ngamashurugwi, badabuke eshurugwi na?
Kangani ngabantu abadabuka khona ngale selugwe iningi labo, but baye bengabantu abadabuka khona lenkabazi selugwe kuthatha kukhwekhwi ngoba ndingakhangela into leyi ingani yathinta kube kwathi kukhulunywa uminister of state security baye bamqamba ukuthi ungani labafana bona laba badlelana. So mbona ngazathi kwathi ukuthi uyazanisa labo kumbeni hhayi kodwa uqanjiwe yena uminister of state security uNcube. So mbona ngazathi into esemphakathini and uma umuntu onguminister eseqandwa ehlanganiswa lezi khimi kungenziwa lutho kuze kutshengisa ukuthi ilizwe selikwesinye isimo ngoba yena njengominister of state security uma seqande entweni njengale kutho ukuthi upresident iyake kuqakatheka ukuthi embize etho ukuthi ndoda lapha kule nto esolekelayo ngawe ithini ngakho, but kasikezwa anything ukuthi kumbele ngabe sehlisiwe kumbele ngabe yena hhayi uthi hhayi abantu labo president uma bebizwa ngami ngizabona ukuthi ngenzani. Selo phethe uhlangotho lwesabekayo lwama-CIO ukuthi ngabe sethumela abantu bababamba labo bantu ngoba babizwa ngayo ngcola isibizo layo kodwa ngakula lutho selenziwe kasikwazi kumbeni ngoba ukuvumelana nakho kumbeni layo iyehlulwa kodwa ngoba ungagayela kuyoba nomhlangano wezinduna zabama-churches khona le nkabazo ivelile futhi yona leyi ndawo yamashurugu and baze batsho ngominista wakuyena lani indawo yemigenzi ukuthi laba bantu bazaba lolu hlupho ngokuya kwesikhathi. So mbona ngazathi wonke umuntu uyavumelana ukuthi ilizwe lingabe selisehluphweni kodwa kangazi ukuthi abalamandla kakhulu upresident laba ama-security ministers ngoba u-security minister umyaqanje bathini ngakho ngoba sokuvelile ukuthi sedubweni.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi sibongile banaleli, kodwa ngicabanga ukuthi uhulumende akatshengise ukuba khona kwakhe emise lokho ngoba abantu sebethole nzima ngabona labo bantu.
Hayi kuyezwakala, hayi sibongile kakhulu.
Sibonge mina.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni engohlanganiso yebheju likaZulu. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilali.
Siyabonga ke Chris Gande.
Ngakhangela yonke imisindo eyenzakala elizweni, abantu abalimalayo ngomama izakhulu. Belimala kanjalo kungala abanelisi lokuzivikela. Lo msindo wangkhona nalo uyabucaliswa ngabantu abamele baprotekthe omama kona labo babazikile. Kodwa yibo abagcina besenza imisindo naleyo kulima lomama bodwa nabantwana ngoba babe bengalakho okokuzivikela. Okutshengisa ukuthi imithetho vele kawulandelwa elizweni. Okuqakathekileyo ukuthi abantu abomthetho bavikele omama kodwa kona laba bazikile. So akulalilungelo lomama elinanzelelwayo kuleli lizwe.
Ye ngezenye indlela lapho ngabe ukhuluma ngezo umbusazwe yini njengoba sike sabona insukwini ezedluleyo betshengisela abesifazana kusiba lodlake.
Ye kwezombusazwe kuphambili kakhulu ngoba nxa sebekhaya kabala kuthi lo ngumama kabala buza nje akwazi abantu bona abana bakhaya baphonga uthaya umuntu bengambuzanga ukuthi vele umelele khona. Abanye babomama ababa-affected ababe bengalani nezimba ngazo. Ngawu umzekeliso umama olimele kathesi eHarare kulo msindi owaphunga ukufikela abantu bathaka wayezihambile waphunga ukungena kuquickfire walimala emele zikele kodwa wacenelimele engalani lezimbangazo.
Khankaso lo-ke owe 16 days activism kukhona yini elikuningi elikubonayo kumbe kuthule zwi bakubona yini abesifazana abantu makhazi ukuthi ngempela kulwela amalungelo abo?
Bangabe bekubona bangabe bengakubona. Ilethemba uyazi ukuthi isiko lethu vele lithi umama angakhulumi noma echaye kangakanani. Angiwa ukuthi kudala ungachaywa, ungachaywa umkakho ubuyele ngikhathi ethi buyela umuntu abekezele kwendeni umuntu azacine senjani esekhile. So omama kuqakathekile ukuthi i-gender lokusiliyana ifandwe ukwenzela ukuthi bakhankase kungakafiki yena le-16 days ofikile kuzena i-activismyela le ingakafiki. Abantu kuhlale vele beyitshele omama ukuthi ilungelo lakho lilungelo lakho. Kumele uthi ungahlukuluzwa ngikhaya ukukhulume khona lokhu ungafuthule ukuthi ngidlalele abantwana wena unjani uhlukunyezwe. Njalo futhi lamapholisa amele afundise ukuthi umsebenzi wabo yokuvikela ayikhona ukuthi babe yizitha labantu. Umuntu ongumama angachaywa ngikhaya ukuthi emapholiseni eyikhuluma ukuthi ngiyahlukuluzeka ngikhaya. Uyesaba uyathi fika khona ngani amapholisa engu-20 ake kubuza wonke uyabuza ngoyedwa ukuthi lapho landeni ukhulume kubuye omunye futhi kawunti lwani uzakusiza kubuye omunye futhi asikakubuzeki semteni. So wena umama sesikuyele ngithi ngizadlithule ngoba uzafica ukuthi obaba yibo abane-power obaba bayakwanisa ukunatha namapholisa. Icala liqine libona vele ungaba sekubona ukuthi isikhathi ukuthi nge-report ukuthi emdlini iyahlukuluzeka. Lo mntana oyintombazana iyahlukuluzeka. Ehlukuluzwa ngobaba wakho omzalayo kodwa akenelisi lokuthi ayitshele amapholisa ngoba.
Na singathi inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana kumbe abesilisa kumbe abantwana abayenzi yini imikhankaso eyeneleyo umnyaka wonke ukuthi bebe befundisa abantu ngalolu daba?
Hayi kangaka ngibona ukuthi kwenzakalayo engiyangibone khathesi njengobani kuqalisile anje kuqalise mhla ka-25 kuze kucine mhla ka-10 lapho uzafika sokuyikhotho kusegudini sokukhulunywa ngakho. So indaba isekuthenini omama ikakhulu abasemaphandleni bakwenza yini khonokhu kuhambele umama emaphandleni bebafundisa ngokuqakatheka kokuthi umuntu nxa eyehlelwe lidubo kumele ayenzele. Ngoba isikhathi esiningi omama vele kabaripoti kabaya emapholiseni. Kungathi sizithi uyambuza unje ukuthi ayi umkami ngamfuna ukuthi abotshwe. Kodwa ekugcineni zize ukuthi umama lwani ugayiliwe indoda. Elokhu ehlalela abantu abakhe endlini ehlukuluzwa. Ngoba ukuthi umuntu eze kugamule. Ugamula eseke waqala waba lezinto azenzayo ezibhekisela ukuthi ekucineni isiphetho uzakwenza into engayishiye. So kuqakathekile kakhulu ukuthi umkhankaso lowo noma ilanga lelo lingakafiki kwenzakali ukuthi abantu bafundise ngaso sonke isikhathi ngokuthi ilungelo lakho lokuhlalisana. Khona kuqala okwakusenzeke ekadeni ukuthi abantu bayahlaliswa phansi batshele ukuthi bahlalisana njani. Khathesi ndlela leyo yenza kufunayo nemithetho kawuvikeli muntu ungaziye mangala wena ngokuthi ngihlekisa.
Leyo-ke bekuyingxoxo loNkosazana Rita Ndlovu olwela amalungelo abesifazana njalo elilunga lebandla le-MDC ngomkhankaso wokuqeda udlakela kwabesifazana labesilisa owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence osaqhubeka. Kwezemidlalo namhlanje iqembu le-Tunisia ele-Etoile Sahel linqobe ele-FC Platinum 3-0 emdlalweni-ke ka-Group B enkundleni ye-Barberfield Stadium namhla emini koBulawayo. Yebo-ke sesifika emaphethelweni ethu ohlelo namhlanje sinanzelela ukuthi umongameli Mnangagwa usole odokotela abakhalala umsebenzi lalabo abangasebenzisi umhlabathi abawuphiwayo ukuthi belime abantu. Izitolo-ke ezinye azithathi intengo ikhokheshi nxa kuthengwa impuphu. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington.